Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 7 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa ngumkhokheli webandla esokuthi kukhethwe umnumzana Douglas Coltart ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye.
Umuntu esikhanyeni luduza kokhela idolobho lakobulawayo enze lokho okuza kwenza ukuthi idolobho lithuthuke umnumzana David Coltart oligqwetha osesebenze lapha kontuduzi yathunqa iminyaka eminengi.
Ibandla le-CCC lithi amalunga edalele ephalamende azagcotshwa lamuhla lanxa bekulabanye abakade besithi kungangenwa edale ngenxa yempumela yokhetho abayisolayo.
Engingakutho kathesi uma ulikhangela ilizwe leli lifile lunxuwa akula migwaqo amagetsi seqalisile ukube ehamba lowo babowethe amagetsi engahamba abantu bamfonele kangazidwe sitsho nini so amagetsi seqalile ukuhamba.
Amakhansila akobulawayo afungiswe ukuqalisa umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni okuphathelane lomsebenzi wabo kuhlelo lukahulumende olwe-induction edolobheni leGweru.
Ya, ngithabe kakhulu njengomama ukuthi omama bemakhandeni bangithembile lami ukuthi lawe hamba njengomama uyemela abanye omama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke ungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa esokuthi kukhethwe umnumzana David Coltart ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye. Iphephandaba lobulembu elesayithi lithi kulabantu abalemali asebefumbathise amanye amakhansila ukuthi angakhethi uColtart. Ukhetho lukameya lomsekeli wakhe lukhangelelwe kwenziwa ngomvulo ozayo. Umsekeli kameya bekuthiwa kukhethwe olwela ilungelo likaZulu umnumzana Dumisani Nkomo. Kodwa imbiko esiyitholayo ithi uNkomo laye abamfuni. Isayithi ithi uNkomo loColtart babonakala bengafuni inkohlakalo okwethuselabo abalemali abafuna ukuthola amathenda ngudlu. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi abaqoqa ukungalaleli uChamisa bafuna ukuthi umnumzana Donald Mabutho abe ngumsekeli kameya. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amakhansela akobulawayo azalandela umlayezelo kamnumzana Nelson Chamisa, azalandela umlayezelo izinqumo ezebandla le-Citizens Coalition for Change. Umuntu esikhanyeni luduza kokhela idolobho lakobulawayo enze lokho okuza kwenza ukuthi idolobho lithuthuke umnumzana David Coltart oligqwetha osesebenze lapha kontuduzi yathunqa iminyaka eminengi njalo engumuntu owaziwayo ukuthi ulwela amalungelo oluntu. Ye ehlala isikhathi eside njalo kobulawayo uColtart umuntu owaziwa eligqwetha elingathandi imisebenzi yokutshontsha lokho kwenzwa izigilamkhuba lapha kontuduzi yathunqa. So nxa engathola usekelo kwamanye amakhansela idolobho lethu lingathuthuka. Lokhu yisinqumo esi-Citizens Coalition for Change lapha kobulawayo asikhangeleli ukuthi kungaba labanye abaphikisana lakho. Sikuzwa khonapha kungumbuzo kodwa thina sikahlani lakho.
Kubasekeli bakameya sizwa kuthiwa umnumzana Dumisani Nkomo ukhanya nguye ozaba ngumsekeli kameya. Kungakuliqiniso lokhu na kumbe bakhona njalo abanye abakhangelelwe ukuthi bengaba ngabasekeli bakameya?
Yebo, kukhangelele ukuthi uDumisani Octavius Nkomo uyo ozasekela ubaba David Cotard. Kodwa ngeke akhuluma laye namhlanje ekhansilini. Wantshela ukuthi yena kaboni engena, so sithi ukuthi kwesinye isikhathi yena ngiyosevulela amasango ukuthi kwesinye isikhathi kukhethwe omunye phakathi kwamakhansela ongaba ngumsekeli kasodolobho.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirohodza ayisikhulumeli sebandla lesisisi kobulawayo ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje amalunga amadale ePhalamende womabili abalisayele the House of Assembly lele Senate azagcotshwa lamuhla ukuze aqalise umsebenzi. Ibandla lezanu PF lilamalunga alikhulu elilamachumi phose ayisitshiyagalombili 176 ku-House of Assembly nxa ehlangene nalawo angene kuleli dale phansi kohlelo lwe-proportional representation. Kuthi ibandla ele-CCC lona lilamalunga edlula kancane ikhulu 103. Kudale le-Senate izanu-PF ilamalunga angamachumi amathathu lantathu 33. Kuthi i-CCC yona ilangamachumi amabili lasikhombisa 27. Kuleli dale futhi kulezinduna ezilichumi lasitshiyagalombili 18 kanye lamasenetha amabili amela abantu abakhubazekileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ugcotshwe ngomvulo ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi abagoqela benhlanganiso yeSADC le-African Union besithi aluqutshwanga kuhle. Umnangagwa uzakhetha abaphathintambo bakhe ama-ministers nxa amalunga ePhalamende esecotshiwe kusasa. Abanye abalandeli bebandla kunye lenye inkokheli bebesithi kukhalalwe ukungena edale la kumakhansili ngoba bengavumelani lempumela abathi yaba lokuqilibezela. Kodwa izolo ibandla le-CCC libone kufanele ukulondoloza khonoko okuyingcosana abakuphiweyo besaphikisa impumela ikakhulu ekamongameli. UNtungameli Nkomo Studio 7 ubuze ocubungela ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi yikhabhinethi enjani abantu abangayikhangelela kumnangagwa.
Silesifiso sokuthi alobana bebezaba ngabantu abazaba le approach etshiyeneyo laleyo ele 43 years yokubana abantu instead of ukusebenzela ilizwe ukusebenzela abantu bethuthukise ilizwe, kodwa sibone abantu abasebenzela ukuzithuthukisa begcwale ngezimoto ezinkulu, abantu bedubeka kungalama ambulance kungala mgwaqo. Kathesi sile problem yokuthi labantu abacabanga ngokuthi bona umnotho welizwe ngowabo ngoba bona bengama cabinet ministers basebandleni elibusayo. Sifisa ukuthi alubana bebezangenwa ngumoya nje wepatriotism le-loyalty to the country belisebenzele ilizwe lelo.
Yikuphi okumqoka Fuzwayo abamele bakuqakathekise nxa ungaqamba okunye kwakhona?
Engingakutsho kathesi uma ulikhangela ilizwe leli lifile lunxuwa akula migwaqo. Kathesi bengibuya amagetsi seqalisile kube hamba, lo babwethe amagetsi ngahamba abantu bamfonele kangazi ukuthi wesitsho nini. So amagetsi seqalile ukuhamba, amanzi asilela, akugejwanga amadamu ayeneleyo. Ungakhangela kudala besitshela ngegwayisha ngani demu. Uthi uyakhangela kwezemfundo, imfundo yethu iyawadeyili ngoba ababalisi kabaholi imali eyeneleyo. Uqede lapho uye kwezempilakahle, i-health system yethu ifile kakhulu, akula maphilisi, umongikazi ngoba kabaholi imali elesizoda bayaphuma ngaphandle kwelizwe ngobuningi. Kodwa uzathola ukuthi umnotho nje welizwe usungama individuals, ilizwe lona ngokwalo ukuthi kade singatezembiwayo ziya ngapi. Simbonile last time ulo umfundisi lo okuthiwa ngo Hubert Angels ukuthi yena ngokufixa amadile kababo phethilizwe. So sikhangelela ukuthi ngabe instead of ukuthi bebetshontshela abantu besebenzele abantu.
Ekukhetheni amalunga ekhabhinethi lapha abaphathintambo, ubona umnangagwa elakho yini ukukhetha laba vela kubandla eliphikisayo LCCC kumbe kwamanye amabandla aphikisayo kumbe sibone ekhetha umuntu ozimeleyo nje ongela hlangothi
kungenzeka kodwa nothi kathesi kathesi kangikhangelelanga ukuthi engathatha kwabe bandla eliphikisayo kakhulu iCCC usengathatha kulabo odasebenza labo kuPollard singathi abazimeleyo kunzima ukuthi sithi abazimeleyo ngobani ngoba umuntu uyabuye ngani uzimele simbone segaxile ilembu laba baligaxale lelemba lehlukeneyo sakubona lokho ngomthula abantu bathi hayi is a professional kodwa hayi kwacaca ukuthi hayi ube lilonga labo sokangikhole ukuthi singaziqila sithi singabona umuntu esingamjayelanga ukumbona ebandleni labe gijima sibese sithi ube ngasilolonga yabe lilunga esenza lokho lalokho yana esingakwaziyo so ike mina ngikukhangelele ukuthi hayi uzathatha ebandleni lakhe
lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBhejuli kaZulu obexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo kusenjalo amakhansila akobulawayo afungiswe ukuqala umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni ukuphathelane lomsebenzi wawo kuhlelo lukahulumende olwe-induction edolobheni leGweru lapho afike khona izolo ntambama ngemva komcimbi wabo. Abedolobho leMutare bakhangelelwe ukugcotshwa lamuhla. Amakhansila la akhangelelwe ukukhetha usodolobho lomsekeli wakhe ngomvulo njalo kubikwa kulokudonselana ngoba abakhokheli bebandla befuna kukhethwe abathile. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele omunye wabagcotshiweyo kobulawayo unkosazana Susan Sithole okhethwe okokuqala esikhundleni sokuba ngukhansila ukuze sizwe indlela akhangelele ukuqhuba ngayo umsebenzi wakhe.
Ya, ngithabe kakhulu njengomama ukuthi omama bemakhandeni bangithembile lami ukuthi lawe hamba njengomama uyemela abanye omama. Ngiyayi ngithabise kakhulu bangikhitha kusukela ekuqaliseni ngoba emakhandeni awukwazeki ube ngukhansila ongumama and the first one okuthandisa ukungena khona phana so ngiyazama ukuthi lami ngisebenze ngixhase abanye omama ngibani. Wathi ezesikuthola phakathi kwesigaba sithola usipho kakhulu omama yibo abanjani abahlangana lesipho nxa singakhangela i-everything okuyabe kusendlini uqondana lomama le-problem yobulawayo eyamanzi nxa sifuna amanzi umama nguye ukhangelana nakho so khona kubona nami ngizazama khona ngale ekhansilini ukuthi ngifike ngimuvi imotion yokuthi amanzi aphangise ukuthi ngiqede masinya iproject liyana ezambezi water project so yini into esizayimela kakhulu like kukwadlegini mina nge-problem kakhulu esuwa so khona kubona ngizazama sibili ukuthi simele njengomama ngikwazi ukuthi ingcekeza yakhe itholakala laphana umama ekipeti esingani esifuna sigibelwa ngabantwana through that sure so sizazama ukuthi kulungiswe khonaphana naso lami ngiyazama kakhulu ukuthi ngibanele sikwanise ukuthi bethole ukuyenza imisebenzi yezandla engathole ukuthi labo bethole ukuthi begcine izimuji ngoba khathesi ama-netizen avaliwe amafemu ukuthi obaba basebenzi so thina amaningi bangikhona bancedekana kuthengisela amatamatisi so lami ngizazama ukuthi bethole layo imisebenzi kuzindlu le imisebenzi yabo ithole ukuzimanjani ukuthi bephilise imuji
abanye kuye ngaphandle kwabesifazana abatsha abasakhulayo lasebe gugile ke labo badinga inusizo njalo kulenhlelo obona ngani ungazenelisa njengokhansila njengoba okuningi kufuna ukuthi nje lo mnotho welizwe ube uthuthukile.
Ya, kwabantu abasakhulayo ngizama ukuthi khona like emakhandeni namphanda ngibe le chance ukuthi senginamawadi angu-2 senginamayisenta angu-2 then A1 emakhandeni ayikabi that much ukuthi isebenzi iyasebenza but sibe singakalungisa i-ground labo leyo sengenxa ye-delimitation sengile iholi liyana ekuwadi lokuzelobhenina siku watch level. So ngithi mina singayenza sithole ukuthi behambe kuma training benza ama trainings ngale ngiyisenda bebona ukuthi bona ba kuyina abangakuyitholi ukuthi omunye kwani sikwenza nedisi ama fridge omunye kulungisizimota bethone bebhizi khona ngale ukuthi beceda khonaphana bekwanisa ukuyazitholela imisebenzi yabo abazale besebenza bethola something ngoba kathesi bahlezi emabhrijini lakin sesengakabi limitation emakhaneni thi besingela ngesizini center. So sembona ukuthi manje ngisemkhiphi sisebenza leholi emakhandeni elodenguna ngale kuleyi center. So ngizama ukuthi sivule isenta lena ibe busy for ama-youth kuze bethole imisebenzi. Abanye bakwanisa ukuyenza amasepha, abanye ama-cobra at least abe nokwakha akwenzayo angahambi kuyecatha aziyenzele izinto zakhe azifunisile.
Kodwa uyathaba ngenani labesifazane abangene ezikhundleni ze-councils.
Yeni ngiyathaba kakhulu ngoba lokhona kusenze lathi saba sokuzasenza lathi sifanishe ukuthi njengobomama singacathanyelwa sizicabangele izinto esizifunayo ngoba kathesi kunzima ukuthi ubaba nxa ngathiwa sikhulume ngezobomama asimele uyayijinda bayana kodwa thina singomama sizafanisa ukuthi ekusisi lathi simela abantwana bethu bezikole singomama ukuthi bethole ama-sanitary pads for free lethi singafaka ezikole kuhambe sebadingina kuma-businessmen ahlala ku-community ethu ukuthi ngihlale kusesikole for abantwana labana but into ngubaba ngikahambe mina ukuthi ngicela ama-sanitary pads for abantwana abangamasombazane.
Hello ke ngu-Councillor Susan Sithole oka-Ward 11 emakhandeni kobulawayo obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 esegweru. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezemithetho olwezimra solunxuse bonke abalendizamtshina labalezindlu ezilentengo edlula inkulungwane ezilikhulu i-$100,000 ukuthi baye emahofisini alolu gatsha ukuyabona ukuthi kumele bahlawule umthelo onganani. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezokulima soluxwayise izakhamizi labalimi bezigaba zemathebheleland lenkabazwe ukuthi bahlanyele amabele angadingi izulu eliningi kakhulu ngoba umnyaka lo uthembisa ukuba lezulu elilutshwana kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabulisa Studio 7 izani PF engiyigxeke ngoba izani PF siyonurek kuyafuma uyo kunenkinga emunye ihambe kahle kugxekwa uRelf ayabadlali ngoba manje le iqembu leli eyilo elithenjwe ngabantu elivotisayo uma ngaba linenkinga ihlona elenza yonke into ibheke kahle ingabihambi kahle badlala ngathi nabantu msaka since ngo-1987 benza kanje sayigxeke izani PF mara singegxeke ngoba izani PF siyiwona eshaya impemba batshaya impembe yindaba uma ngabe benenkinga nezani PF kufanele besho bathi abafunganga ibhola azange befunge yini emthethweni ukuthi befunga kumagistrate ukuthi bezenze izinto ngendlela e-right abafunganga yini ibhola manje uma usebenza izinto eziphuma endleleni ababethwa ngani ngoba manje yibo abakhosta yonke le nto.
Ngiyalibingelela abasakazi abahle ku-Studio 7 okhulumayo ngumama uThembeni Mpofu ngise-Johannesburg endaweni yase-Four Ways ngokuzalwa ngizalwa emathebeleland north echolotsho. Siyakhala basakazi, siyakhala sisizwe samaNdebele, sikhala kakhulu, siswele lo sesula izinyembe zesizikhalayo ngoba asilayo indawo engeyethu thina. Thina sifana nje lamakhanka afika loba yikuphi, ekhale, edliwe, ethiwe, maye sidla inyamazana zabantu, asazi ukuthi siphephele ngaphi. Asifunwa kuyo yonke indawo esizisuze samaNdebele. Umnangagwa akasifuni, akasifuni, sabulawelwa izihlobo nabangani nabazali sibabhekile phambi kwethu. Namhlanje sikuleli lizwe sitshiselwa abantwana sibakhangele futhi kuthiwa asihambe siyekithi. Sicela usizo bakithi, siyacela ukuthi kade singasizakala njani sisizwe samaNdebele lathi sibe le ndawo lapho sizakhalela khona. Siyakhala, siyacela futhi kodwa ukukhala kwethu angazi kumbe kuzazwakala nini. Lo Nkulunkulu akasasizwa ukuthi sikhala bani. Ngiyacela mpela lami ukuthi lapho sizwakala khona amazwi ethu mhlawumbe ngahamba efika kwezinye indawo kwabangasizwa lesincedisi ukuthi lati sibe le ndawo engeyethu. Ngiyabonga.
Sanibonani, salibonani Studio 7, linjani Studio 7? Siyabonga ngenhlelo zenu elisinikeza zona ezimnandi. Siyabonga. Kambe iZimbabwe izasenzani? Senzani ZANU-PF? Senzani ZANU-PF? Khona manje abantu babotshwa ukusa lamalanga lapho eJohannesburg. Babotshwa every day abantwana beZimbabwe. Kodwa kube kuthiwa silo president. Nangu la uRamaphosa usuka lapho esiyavumelana lento engekhoyo eZimbabwe. Usuke siyavumelana lento engekhoyo eZimbabwe. Ake sizameni ukukhipha lombuso lokhona. Lombuso lokhona uzame ukuthi ukhitshwe. Ngiyabonga, likhuluma loNkosi khona. Ozalwa eJolotshwe endaweni yasesusumana welokhulumayo phambili nge-Triple C phambili
Studio 7. Hhayi, siyambonga uChamisa, usebenzile bakithi, usebenze kakhulu. Sibonga lo mthakazi la uyasebenza ngoba izano yasophatha encane, so asophathi nje ukuthi ungasola umuntu entweni eyingozi kanje. So but kuyakhanya ukuthi hayi, ma kungasetshenzwa bengabe beluke befake ipressure kanje omqondisi labo Chamisa, phambili kuzavuleka. Into kumele siyenze, kumele ngasisole ngoba lapha la madoda azama ukukhulula ilizwe la ukuthi sibe free. So kungayisibo ngawo umthetho nalowo obuzafakwa masinya lowo kuthiwa abantu okumele angasikhulumi. So kuyamele sibonge bantu, ma abantu benze ukuhle, singahlali sisola kuphela. Basebenzile laba abantu. Kathesi lo muntu obehlupha abantu, lo muzwa akasekho ephalamenti, minus one problem.
Studio 7 yini kubantu baseZimbabwe jikelele nonke, ake sihlaziyeni udaba lolu engizolufaka lapha namhlanje. Ngibuza ukuthi kathi ngoba nje Botswana ithi ilama-foreign abangabantu baseZimbabwe, iSouth Africa inabantu ebabiza ngama-foreign abangabantu baseZimbabwe. Abantu baseZimbabwe laba abaningi bakhona those are South African origin. Umnangu wagwangwa waseZambia ulibusa njani leliyazwe? Ake ngibuze lapha, ake sihlaleni phezu kwalolu daba. Kutoyitoyi ukuthi kahambe kibaye bulala abantu. Mayifuna ukubusa manje thina eMathebeleni sithi kayophanda labana abantu eBhalakwa aze nabo bephila. Ilazo busa khona izano ingaphindi ithi zoyenza umlindeli lokho imihlangano eMathebeleni, ngoba kuzaquphuka imoto like I don't know mabefuna ukubona abalini.
Siyabikele Studio 7 zabo umsebenzi. Kuyadumaza kakhulu ukubona abantu beZimbabwe bephakathi kosizo olungaka olungani alungele kuphele, kodwa ngithi uNkulunkulu khona one day uzwandele uyophela usizo. Ngoba siyababongela bonke basupportile iTPC Free Election uDlumi Nangagwa, kodwa uzigcoba yena ngenkani wavele ngumuntu usilizwe ngenkani, ngoba uyakwazi ukuthi wenzeni ngevuma ukuphuma ephila ngenkani. Kumele abuse ngoba uyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe abasamfoni bonke. Kodwa-ke siyabonga kakhulu ama-African leaders wonke ukungabi khona laphana emcimbini wakhe, ukuthi axamukele yedwa uMnangagwa ezithi uyadansa lo mngani wakhe uRamaphosa. So ama-African leaders wonke siyabonga kakhulu into abayenzile ukuthi bengayikhona, babonisile ukuthi ukhetho lukhululekanga okwangempela. UChamisa siyamvuma and siyavuma ngempela ukuthi uPresident uChamisa uzohlala engupresident wabantu, ngoba le-Sadc African Union bavuma lokuthi ube winile ukhetho, bamphuca ukhetho. ZANU-PF leZEC nyeke izeki kuthiwe vele zingavuma ukuthi isiphathele ukhetho futhi for the entire life yethu, ngoba iZEC iZANU-PF, ZANU-PF isiZEC. So ngeke sivume ukuthi ingane zama-minister zeZANU wonke yizwe eziphethe iZEC sizithi iZEC izasezela i-Free Fair Election. Sivukile ke emaqandeni njengamanje, iZEC asiphinde sivote under ZEC singamaZimbabwe. Sesikubonile lokhu ukuthi ngeke sidlalwe iZANU isenze izilima kangaka sibe lokuthi sasenze i-election ngaphansi kweZEC. MaZimbabwe nikumele kwabone lokho. Siyabonga.
Studio 7 litshona njani eliqiniso lokhulumayo. Imina okumangazayo ukuthi izana ngazilala kupho ubuthongo phezu kokuba abantu beZimbabwe behlupheka kangaka. Izibhedlela bayazakhela ifike inyama yebhiya lezo masebeselethe ilentuzana yabo ukuthi bazakhele iy'nto zabo, sebezibonga bona ukuthi bazakhele. Ifike yona idlithatha inyama nabantu abaqhashwayo lapho, qhashwa abanye abantu nje, kodwa ilala buphi ubuthongo ngempela. Manje ihleli ngesipunu esiyi-1.
kanjani kona lapha esihlalweni ukuthi kukhona okungayivelela kukhona okungezwakala kukhona okungayisindi okungayilena okungayikhipha embusweni ngempela ukuthi izalo kanti yona vele kuyikuthi okwenza bona abakhulu bakhona bengafuni ukwehla kuyikuthi kuyini okukhona yini okubesabisa ukwehla amacala abo yini la okubesabisa ukwehla beqede besebenzisa abanye abantwana ukuthi bona babavikele labona khona kungathi bona bebonke babavikele nababantu begijime belebelile bengazi ukuthi bavikela umfulukuku umgulukudu wesigebengu esihleli lapha esihlalweni singafuni ukwehla ngendaba sokuthi zona sifuna ukuzivikela phezu kwamacala sesawenzayo sifuna ukuvala amacala sesawenzayo sivala ngokusebenzisa abantwana babanye abantu hayi bantu bezanu hayi siras hayi hayi ninezibindi shame ninezibindi hayi kancane.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, icala lokuzama ugenqula impumela yokhetho ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump labanye bakhe abalithumi lasithobaminwembili liqale ukuthoniswa izolo labonakala la kubomabona kude. Umahluli umnumzana Scott McAfee walile ukwehlukanisa abasolwa ababili kade becela ukuthi amacala abo athethwe ngesiphangiphangi esithi bonke lo mnumzana Trump kuzamele bathoniswe ngenyanga ezayo. UTrump wazise ukuthi uzazethulela ubufakazi yena uqobo lwakhe hathi abameli bakhe. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ukumbuza ukuthi kungani usekelo lukaTrump lokhe luqansa yena ibhekane lamacala ambalwa.
Mr. Gandhi, okwenza ukuthi uTrump kungathiwa ulecala usekelo lwakhe lukhule luye phezulu. Abantu abalandela uTrump bayethusa ngoba ngabantu abangomakhelwana bakho ngabantu esiphila labo esisebenza lakho izinsuku zonke. Na umuntu ecabanga njengoTrump ukuthi umuntu mina ngingamenza lokhu mbendula umuntu eNew York akula muntu ongangibopha. Kutshengisa ukuthi uTrump uyisigebenga and bakhona abanye abantu abamlandelayo laba balengqondo zabo ezikhohlakeleyo njengezakhe. Nxa ungumuntu uphelele udinga umkhokheli ungumuntu olomntwana olabantwana umuntu omnyama mbuyiphi ikhala. Uwazi ukuthi uTrump uhleka izilima. Uwazi ukuthi uTrump ulezinto zakhe zonke lezi zinyazenzayo ngaphezu kwamacala lawa lawo kathesi. Nxa ungumuntu opheleleyo uyini okwenza ukuthi uTrump umvotele. Yikho mbuyele ukuthini abantu laba abasaphutha uTrump bayesabeka. Yikho abantu abadubula abanye bengomakhelwane ngoba ingqondo zabo zimbi njengesikaTrump. Ububi bekaTrump abenzayo laba bantu abafuna ukumvotela kababuboni ngoba bathi uthiwa uyaqanjelwa kabavumi ngobubona. Usizi nje ukuthi abanye bangikhona sebesemajeli bachiya abantu babo behlupheka phandle. UTrump isigebengu esikade saqala kudala kuloko ephila impilo yakhe yona leyo yobumenemene. Manje thine abantu sebethatheka sebemlandela. Ngabantu bona labo ababuhlungu emhliziyweni zabo ngaphakathi kwabo abafisa ukuthi kungabi labanye abantu abaphila bekhululekile yibo abalokhu besekela uTrump. Kwesabeka ke lokhu ukuthi nxa abantu benjalo awusoziwazi lanxa uzihambela ukuthi umuntu ucabangelani umuntu elengqondo nje engaTrump.
Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa ngumkhokheli webandla esokuthi kukhethwe umnumzana Douglas David Coulthard ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye.
ibandla le-CCC lithi amalunga edali lephalamende azacotshwa lamuhla lanqabe kulabanye abakade besithi kungangenwa edale ngenxa yempumela yokhetho abayisolayo. Amakhansila akobulawayo afungiswe uqalisa umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni okuphathelane lomsebenzi wabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande.